siyabonga Sandra lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzabanjwana sibili okuzayo emakhona sibili okuthi omunye hayi uzahamba sibili egcina lapho kugcina khona abanye. Ye kuvaleliswa sibili kodwa efele khona lokhu.
Ukhangelele ukuba nokufuthelana okukhulu emhlanganweni weZANU-PF Politburo kusasa lapho leli bandla elizakhuluma khona ngokulwisana phakathi kwecele elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa umnumzana Emerson Monangagwa.
Ngiyaphuma kwi-intanethi laba bale-intanethi kodwa abantu abazidalele ezigabeni kwesesikhathi abangenelisi ukuthi ngama-newspaper abangangeniyo kubo-intanethi izima asset bayavele ekhatshana.
Inhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute ithi inhlolisiso esanda kuyenza ngohlelo lwe-Zim Asset iveza ukuba abantu abaningi esabelweni seMashonaland West kabalalwazi ngalolu hlelo.
Inhlanganiso eyoboleka kanye lokuphathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, IMF, ithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula okuthathu ekhulwini i-3.2%. Ngomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kukhangelelwe ukuba lokufuthelana okukhulu emhlanganweni weZANU-PF Politburo kusasa lapho leli bandla elizakhuluma khona ngokulwisana phakathi kwecele elikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Icele likaNkosikazi Mujuru likhangelelwe ukukhona nango kuhlambazwa kukaMujuru nguNkosikazi Grace Mgabe emetheza icala lokungethembeki esithi njalo ujonge ukugenqula uMgabe embusweni. Ukulwisana phakathi kwecele likaMujuru lelikaMnangagwa sokufike kuzinga elibi kakhulu lapho leli bandla lilungiselela umhlangano walo weCongress ngompalakazi njalo sokudabule phakathi ababengabalweli bempi yenkululeko abangamalunga aleli bandla. Ababengabalweli bempi yenkululeko laba njalo bekhokhelwa lilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chinotimba baza kwethekelela uNkosikazi Mgabe emazowe kusasa. Iphephandaba leThe Herald elikhanya lisekela uhlangothi lukamnumzana Mnangagwa lisola umkhokheli wabalwa impi yenkululeko laba umnumzana Jabulani Sibanda lisithi kathakazeleli uNkosikazi Mgabe okutsho ukuba ukuhlangothi lukaMujuru. Lithi lasemhlanganweni wakusasa lo Nkosikazi Mgabe emazowe uSibanda kasoze abe khona. Le yimbiko ethule njalo ngabanye bakaChinotimba. Asenelisanga ukukhuluma lo Sibanda ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya ukulwisana kubandla leZANU-PF sixhume owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra umnumzana Maxim Kandla.
Ngombono wami mina sisiya kuCongress siphume kuCongress kuza kuba neZANU eyafonywa ngo-1962 or 63 somewhere there. Kuza kuba neZANU eDzakudzaku abangena ngokuthi bakhona laphana just because iDzakudzaku laseliphelelwe ngumphako bangena laphana baba-accepta ngoba vele kwakule Patriotic Front. Kuza kuba njalo neZANU engene laphana ile unity le mali ukuthi athina singabe unity hayi thina silaphana ngokufuna imali. Ndizephuma zidabukane ziba ngu-3. This is the reason why ubona ukuthi khona kulabanye abahambayo bethiwa izimali ngale ngamakhiwa bebese besithi ngapha ku-opposition hayi lina lingabophiwa imali ngamakhiwa. Zonke lezi zingu-3 lezi ziza kuba labo abathiwa khona ngama-war veterans khona laphana babe belabo abanye babo khona laphana ababe bemunya khona laphana betshelana lokhu lalokhu and so forth. But in the end of the day igubude sasiyikhuluma liyana iza kwenzakala. Abantu bazake bedumelane sibili okuqinileyo okuzayo. Umuntu uyakholwa kumbe kakholwa la Mark my words, lokhu yikho kuzakwenzakala ekugcineni kwangkhona. Ngokwendlela yokuthi abantu bahamba benyonkolozana bechothozana, bakhona abanye abangasoze be-accept ukuchothoza bese bezithulela. Kuzaba njwana sibili okuzwayo amakhola sibili okuthi omunye hayi uzahamba sibili egcinwa lapho kugcinwa khona abanye ngekuvaleliswa sibili kodwa efele khona lokhu.
Yena ubaba uJabulani Sibanda ubona imizamo yokulwisana laye iphumelela na?
Ujabu yena ngwakhe sometimes entweni ezimqondileyo remains a reserved support ebese esebenza-ke ukuthi damage ground kuphela. It depends ukuthi yena uzwa njani, yena nguyo phakathi kwembiza yangkhona, nguyo obonayo ukuthi kuxhwatha lapha kuphekwani la, he knows better. Ngaze ke ngimkhulumele sibili kodwa-ke ngumuntu lana obeliever nge-action than ukukhuluma kakhulu.
Umnumzana Max Mkandla walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra.
Inhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute ithi inhlolisiso esanda kuyenza ngohlelo lweZimbabwe Agenda for Social and Economic Transformation iZimasset iveza ukuba abantu abaningi esabelweni seMashonaland West kabalalwazi ngohlelo lolu. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Bhetsisayi Ruhanya uthi abantu abethule imbono yabo kunhlolisiso lebedlula amakhulu ayisishiyangalombili 856 abedlula amakhulu amane 472 bathe kabazilutho ngalolu hlelo. Abanye babo bathi sebezwe ngalo kodwa kabazilutho ngokuthi ngolokwenzani. UMnumzana Ruhanya uthi inhlolisiso le iphinde yaveza ukuthi abantu abazi kancane ngalo ngabesilisa. Kodwa iningi labantu abangene kunhlolisiso lebathi kabakaze babale ugwalo lweZimasset olulenhloso yokuthuthukisa umnotho welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. UMnumzana Ruhanya uthi kumele iziphathamandla zikahulumente zixoxisane lozulu nxa zifuna ukuthi uhlelo lolu luphumelele. Kubikwa kudingakala amabhiliyoni angamashumi amabili lesikhombisa amadola emelika i-27 billion yokuthi uhlelo lolu lwenziwe ngemfanelo elizweni. Iziphathamandla zelizwe zithi okwamanje ilizwe kalilamali yokuqhuba lolu hlelo ngemfanelo. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Thabang Nare okwinhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Siyakunanzelela ukuthi iZimasset yathi ibuya yabuya ngesiphanyiphanyi and umuntu uyakubona nje ukuthi kwakukhathekile ukuthi uhulumende owayesengenile emahhofisini amakhulu efake i-document or iphephandaba elitsho ukuthi ilizwe lizabuswa njani ikakhulu kweze-economy. Kodwa ubunzima obaba khona yikuthi kwaba yinto yabantu ababala ama-newspaper, yaphuma kakhulu endaweni lezo, yaphuma ku-inthanethi nababale-inthanethi. Kodwa abantu abazihlalele ezigabeni kwesinye isikhathi abangenelisi ukuthenga ama-newspaper, abangangeniyo kubo-inthanethi, iZimasset bayavele khatshana. Kwakuqakathekile ukuthi ama-MP ethengena ebeyazi iZimasset ebuyele kuma-constituency efundisa abantu ngayo. Kodwa i-challenges yona leyo ukuthi yenziwa ngesiphangiphangi and yenziwa ivela phezulu kuhulumende, ayizange isuke phansi ebantwini.
Ubona ngazani uhlelo lolu luya ngaphi olweZimasset?
Siyabona ukuthi ngo-November December lapho uhulumende uzaba le-budget entsha, i-budget yomnyaka ka-2015. Uhulumende uhlale ekhangela inhlelo zakhe. Kuyamele sitsho ukuthi hayi sinkalise sile ama-goals aphakemeyo amaningi sazama ukwenza konke sikwenzayo ngesikhathi sinye. Sibe sesitsho ukuthi esingakwenza ngomnyaka ka-2015, esingakwenza ngomnyaka ka-2016, esingakwenza ngomnyaka ka-2017 yikuphi. Kulokuthi sizame ukwenza konke ngesikhathi sinye. Sizwile ukuthi iZimasset ukuthi ziphumelele izafuneka kube lamabhiliyoni amaningi awezimali, njalo leyo mali kukhangani asiyitholanga. Ngakho-ke kuba kuhle ukuthi sisebenze ngalokhu esilakho. Ngakho abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe, abantu beZimbabwe abaku-diaspora, uhulumende kumele ethole indlela zokuthi esebenzelane njani labo.
Lo uMnumzana Thabang Nare okunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ye-National Social Security Authority iNASA ithi ukuvalwa kwamabhizimusi lamafekithali eZimbabwe sokuphazamise kakhulu indlela okumele isebenze ngayo isize ngayo uZulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Embikweni wayo wokuphela komnyaka, iNASA ithi kulamabhizimusi afika kwangamashumi ayisikhombisa avalwe enyakenye, izisebenzi ezifika kunkulungwane eziyishiyagalolunye 9,000 zalahlekelwa yimisebenzi, okuyinto abadanisayo kakhulu ngoba kuzaphazamisa indlela izisebenzi ezithola ngayo usekelo lwamapenshini ngesikhathi besiyaphumula lapho bengesenelisi ukusebenza. Ocubungula ngezisebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Elijah Mutemere uthi udubo lokuvalwa kwamankampani lokugunyulwa kwezisebenzi emsebenzini lokhe kuyinto ekhathazayo sibili ngoba lokhu luqhubekela phambili.
Already siku 4,000 plus abantu abaretrenchiweyo, kutsho ukuthi into kazimanga kuhle. Last year we were ku 6,000 something. We are seeing ukuthi sizangena kuma 6,000 or more than 6,000.
Uthi lolu dubo alukhangelani leNASA kuphela kodwa lohulumende ngokwakhe, inhlanganiso zezisebenzi kunye labamabhizimusi. Ngesikhathi sinye inani labafuna uncedo kiyo luqhubekela phambili luqonga. Ithi noma kunjalo ikhangelela ukuba uhulumende ethuthukise ezomnotho phansi kwezim asset, njalo ikhangelela ukuba yengezelele amalunga phansi kwesibopho sikahulumende sokufuna ukuba abazisebenzelayo babe ngamalunga eNASA. Umnumzana Mutemere uthi ibhizimusi elikhulu elifana leNASA alimelanga limelele izim asset kuphela.
Zimaseti yakhulunywa nje phakathi kwabantu abalutshwani, kutsho ukuthi le izimaseti kayiso yabantu. Ngakho ke ukuthi iNASA ithembi izimaseti bayazilahlisa labo. Imali yeNASA ifanele ivele kuzisebenzi.
Uthi abasebenza bezimele kwi-informal sector babhekana lenkinga ezithile okungasoke kubaphathise ukuba behlawuliswe njalo imali.
Khathesi abasebenzi sebezithengisela sebengama-informal. Nxa umuntu seyi-informal kunzima ufuthi ukuthi babathathe babafake ku-one place ukuthi bathathe imali yakhona bayingenise kuma-bank. It's not an easy thing.
Ibandla leZANU PF langena kukhetho nyakenye lithembisa ukuvuselela ezomnotho welizwe phansi kweZimbabwe Agenda for Sustainable Economic Transformation, ZIM Asset, kuqala ke ukuvuselelwa kwemisebenzi, ukuvulwa kwamafekithali lemisebenzi kanye lokwengezelela inani lezisebenzi ngesimo esifika kuzigidi ezimbili. Abacungubunga ngezomnotho bathi lokhu kunzima ukuba kwenzakale ngoba kuzadinga imali enenga kunye lokwethembeka kukahulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kulandela ukukhwela kwentengo yempahla zokulimisa ezigoqela inhlanyelo lokunye, ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kuzanciphisa isivuno ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi abanye abalimi bazasebenzisa inhlanyelo engafanelanga kumbe behlanyele izilimo endaweni encinyane. Uhulumende yena uthi uzasebenzisa uhlelo lwakhe lwe-presidential scheme ukuqoqela abanye abalimi inhlanyelo ikakhulu endumba zesoya kanye leyokulima utshinda. Asizweni imbono kamnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima ngalolu daba.
Kweminye imango esihambayo, ngikhuluma lawe nginje kule project engisebenze Eastern Cape. So kulinyiwe qala ukuhlanyela kuyona liviki, kodwa bengikwela kithi amaviki amabili ayedlulileyo. Angiboni indawo lapho umbo sokuthiwa sokuphendulwe ngoba ukuthi abantu baphume bayethenga inhlanyela abantu bayethenga fertilizer ngentengo ezikhona kathesi kungani kulukhuni so sesabela ukuthi even izulu ingaba khona mhlambe ungagcina kusiba lohlupho lwendlala
kodwa nxa usoqathanisa eZimbabwe lakhona ngapho e-Eastern Cape ungathi okuyikho imbangela kuyini
I think kukathathu okokuqala ngendaba yokuthi indlela bese silima ngayo iminyaka emibili emthathweni leyo abantu bese bethembele kuhulumende ukuthi hayi enhlanyelweni lo mvundiso uhulumende uza supply last year bathe belauncha i-new program leZim Asset wathiwa khona abantu sokufanele bazisize bodwa so abantu abasakujwayelanga ukuthi vele inhlanyelo iyathengwa le fertilizer iyathengwa i-problem yakuqala okwesibili labantu abaningi bayichayela inala lonyaka kodwa bathe bathola umumba abanye bathengisa bakhohlwa ukuthi kanje phela ngo-October izulu lizaqalisa ukuna ngithi ngabahle babeke enye imali eceleni then okwesithathu amalungiselelo if kungaba le drought lonyaka sizaba lendlala hayi indlala yokuthi kube le drought indlala yokuthi asange saziselele ukulima ngendlela efanele
kungenziwani kwele Zimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla zokulimisa
lokho uhulumende ngakwenza kabili okwaqala uhulumende ngapha lokho abathi ngesingisi subsidy ukuthi wonke umuntu ofuna ukuthengisa kale nhlanyelo mhlawumbe uyaphiwa i-coupon elizakhipha sithi 20-30% yentengo lokho kungasiza abalimi kodwa isizathu sokuthi ama-inputs ayadula kwelakithi kuyikuthi indlela umkhonomo wethu osebenza ngawo yiwona osuyenza ukuthi yonke into idule ungathi uyakuqathanisa ukuthi i-25 kg yenhlanyelo eZimbabwe le-25 kg yenhlanyelo eZambia kumbe eMalawi kumbe e-South Africa uzathola ukuthi kwelakithi isidura kakhulu ngindaba kuyikuthi abantu akade kuyibona abalima i-seed maize kabasayilimi so inhlanyelo kwezinye indawo sesiyithenga kwamanye amazwe ifika kithi isidura so kufanele sivuselele lokho esithi ngesikhiwa i-value chain yomumbu ukuthi kuyele lapho ekade ikhona khona ukuthi sile ndawo zokulima imumbu wenhlanyelo sizenzele i-fertilizer lakho konke nxa kuyikuthi yonke into iyayimportwa kumbe ithengwa kwamanye amazwe vele izadura so kufanele silungise umkhonono
lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula izokulima ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa
Inhlanganiso eboleka amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, IMF, ithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula okuthathu ekhulwini i-3.2% ngomnyaka ozayo. Embikweni wethule izolo, inhlanganiso le ithe njalo umnotho wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika uzathuthuka usuka kusilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Usiya kusilinganiso phose esiyisithupha ekhulwini i-5.75%. Lo nyaka umnotho weZimbabwe uthuthuke ngesilinganiso sokuthathu lanye kuphela ekhulwini i-3.1%. Ukubhidlika komnotho lokhu sokubangele ukuvalwa kwamankampani amaningi okwenze abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale ngeInternational Access Code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima elizweni.
thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kukhale impopo kusakhiwo esiledale lephalamende kwele Canada lamhla edolobheni le-Ottawa kwadutshulwa isotsha elilodwa elilinda e-National War Memorial. Amapolisa athi adubule abulala umuntu oyedwa onakanela ukuba ngomunye wabakhalise impopo laba.
Uhulumende weBurkina Faso ubikwa edinga ukusungula umkhankaso wokuguqula isisekelo sombuso ukuze sivumele umongameli walelo lizwe ukuncintisa kukhetho ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya ubikwa eza kwethula lesi sinqumo ukuze sihlaziwe edale lephalamende. Kodwa inkokheli yamabandla aphikisayo ithi izalwisa kanzima ukuvimba lokho ngoba kuyimizamo kamongameli yokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho olomnyaka ozayo lapho acina khona ukubusa okwehlandla lesibili.
Okwamanje silifake kancane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali chona njani zilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe yena olwela ilungelo labesifazane. Lamhlanje ke sixoxa ngontombazana owaba lodumo kumabona kude uMakanaka wakadama. Yena osesungule inhlanganiso yokuphathisa amantombazana ayendiswa esasemancane. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ulibona njani udaba lo?
Hayi, mina ngibona kuyinto eyamukelekileyo ngoba vele izandla zintuthwane njalo sihlala sikhala ngokuthi khona amantombazana ayendiswa esemancane. Sidinga abantu bokusiza, sidinga abantu bokukhuthaza abazali ukuthi bengavumi abantwana bethathwe bebancane.
Siyabona ukubana emaphephandabeni lapha lugcwele udaba lokubana hayi untombazana lo wayenza lokho okuthiwa ngesilungu i-example embi ebantwaneni abanye abangamantombazana. Ungathini wena ngalo?
Mina ngithi usize ukuba khona thina njengabantu esithi esingabantu abazintatheli bedlaba indaba esikhuthaza abantu ukuthi khona kasikhulumeni ngendaba zabantwana laba, sikhulumeni ngokusiza umntwana oyinkazana. Kuthi sokukhona umntwana oyinkazana owadlula esigabeni esinjalo owenelisa ukuthi akhulume ngolwazi, ayikhona okokucabangela, ayikhona okokuxoxelwa, kodwa esisho ukuthi mina ngadlula kukho ngangingumntwana onje, abazali bathi ngiyende lami ngavuma ngangisethandweni olungaka, ngikhangwe ngumntu wayethethe omunye umfazi. Asitshele yena adlula kukho, siphinde sithi thina khona hhayi ufuna imali ufuna ukwenzani. Ye mhlawumbe liqiniso ufuna ukuthola imali kumadola, kodwa amadola lawo kanti wona izithutha yini? Kazila ama-system okuthi zibone ukuthi imali yazo kayiphongudliwa kungasetshenzwanga. Njalo futhi ngendlela asaziwa ngakho ngumphakathi, I'm sure umuntu wonke usekhangele ukuthi a-make sure ukuthi kasozayidlalise leyo mali, kodwa ukuthi izwi lakhe liyazakala. How much more better ngoba lo mntwana umuntu owabukelwa ngabantwana abaningi, ngakho-ke ilizwi lakhe mhlawumbe lingezwakala ukudlula awethu abantu abangaziwayo.
Siyabona ukubana abaningi abamsolayo ngabathi yena lo nina yibo abaphambanisayo ngoba unina wavumela khonoko wamendisa umntwana nalo. Ungathini wena lo?
Mina ngingathi kanti bangaka abantwana abamithayo betsheliwe ukuthi ukulala lo muntu ongumfana kuyamithisa, njalo ukulala lo muntu ongumfana ungathathwanga into engalunganga, njalo ungathathwa uzaba lempilo enzima. Sibangaka abantwana abangamankazana mhlawumbe samithayo singathathwanga, abazali bazonda basichothoza, kodwa namuhla basixolela basiphendulisa bathi hayi mntanami uphambanisile kodwa impilo yaqhubeka. Kambe namhlanje lo mntwana uphambanisile usephenduka emphakathini uthi hayi ngaphambanisa ngangingazi, sengifisa ukuthi ngincede labanye abafana lami abangabe bengazi. abanye bathi khona umdlalo le 15 no wrong from right. Yeah, liqiniso. But uthando liyahlanganisa mfowethu. Banemo mama bakhulileyo asebekwazi impilo kodwa bathi bengangena emathandweni benza ama decisions as stupid. Ngakho ke umntwana le 15 ungam expecta njalo ukuthi enelise ukumisana lo mamakhe athi mama kangifuni le ndoda sokuthi ehambe yoyenda. Ngibona ngani sifake uningi kube ngumthwalo kumntwana lo kulokuba simsize ukuthi ye into ayenzayo yayimbi. Wala udinga usizwa kodwa hayi sizakuncedisa ukuthi lokho sifuna ukukwenza kube yinto ezaba lempumela enhle.
Singathi nina ngomama ovumela umntwana oleminyaka engu-14 kumbe 15 ukuthi ayenda.
Uyakwazi ukuthi kunzima ukuthi khona umuntu ngimfake icala ngingazange ngibe sesandleni zakhe ukuthi kungani wakwenza lokho. Kodwa ngingakutshela mina ngami. Umntwana ole 14 efika o-15 ukuform 2. Umntwana lo akakafiki lasezingeni lokuthi khona angaziphilisa. Kumbe ngathi khona angadika indlela yokuthi khona aphilise lo mntwana lo nxa indoda ingamkhiya kumbe nxa ingabhubha ume nxa kungenzakala anything. Umntwana lo kimi usesemncane wayedinga ukukhuthazwa wayedinga ukuthi avikeleke. Lumama wasemyekela yena wamfuqele ukuthi aphile impilo yomuntu omdala osesenelisa ukuthi azisupporte financially njalo abe le ndlela yokuyenza ama-adult decisions. Ikakhulu mayelana le sexual reproductive health yakhe eyabe inzima kwezinye isikhathi for umntwana ongako ngoba nxa ule 14 usungumuntu very sexually active kumbe usunatha nama contraceptives ukuthi ucontrol i-family planning umzimba wakho uyabungajayeli ukuthi uthathe ama-chemicals wonke lawa bese kungivulela emkhuhlaneni. Ngoba umama lo wehluleka ukukwenza lokhu ngibone ngani it's unfortunate. Mhlawumbe kuyadingeka ukuthi khona nxa sikhangela indaba lezi zabantwana singakhali abantwana bodwa sikhangele labomama ngoba izikhathi eziningi ye ibomama abafucela abantwana ezintini ezinjalo esingasizithetha hayi omama they are mature omama balolwazi omama bafundile kodwa omama yibo abathi nxa usukhala ngomendo bethi hayi buyela umendo yabekezelelwa kwesinye isikhathi yithi esiba yinkinga kulokho esizama ukukhupha abantwana abangamankazana kukho.
Hayi kwezwakala isikhathi esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi balaleli ngiyabonga bakithi lihlale lilalele uhlelo lweli elikuhle.
Hayi lathi sibonge lube lelanga elihle.
Ngiyabonga mfowethu lawo njalo.
Lo ke bekungunkosikazi Sibusisi Webhebhe olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa laye kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Siyabonga Jaheli Dala bekunguChris Gande esipha uhlelo liphuma lendaba. Peta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukukhangelela ukuba lokufuthekelana okukhulu emhlanganeni webandla lezanu PF iPolitburo kusasa lapho leli bandla lizakhuluma khona ngokulwisana phakathi kwecelo elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa.
Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi inhlolisiso esanda kuyenza eMashonaland West iveza ukuba abaningi kabalalwazi ngohlelo lweZim Asset.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini 3.25 ngomnyaka ozayo.
Ayihlukane bakwethu olivalelisayo ngintungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhonapha eWashington DC.